so far so good. Into zonke zikhanya sihamba kuhle simile. Ama teams that they are there, they are ready, but there are some other things that engeke ngizikhulume as kuqela i strategy all out the campaign yethu. I candidate yethu u Professor Jonathan Moyo ithikisana lama candidates angu 2. Azizwa wona ukuthi ngama independent. La asoma candidate asoma independent la. Ngama u Grace Sibanda umeli MDC renewal. Ngoba uchairman weprovince yeMDC renewal ngiyo amkhuba emsa enomination court. Then lo omunye futhi ulokuzela candidate omunye lo independent uBusani Ncube ward 1. Ngowabo makhuphi lwana ngoweMDCT ukaze yilo bambhekhayo. Njalo understand ukuthi fanele uyabuya lapha ngesona day kumbuzo uzobathamela aphi support kumbuzo ukwenzana sazi. But lokwana ukuthi ngama independence hayi lizaba lelana ama yama candidates MDCT ne MDC renewal ile yini MDC
Mnumzana Jonathan Moyo ulalokho singathi i competition eqinileyo evela kulaba kumbe ukukhanya ngoyoza ngqo
kusegcekeni isikhandekile shuba mina ngisolwana umuntu oyathanda ukukhuluma amanga pho ngihamba uthabisana nabantu ukuthi into ezi-right into ezi-right into ngazile ikhulu isikhandekile ngayithi hayi into ezilukhulu
inhlanganiso eqhuba ukhetho yezek iqalisile lamuhla lingasichazisela ukuthi kwini abalitshele khona njalo kwenzakalani
uhlelo lolo okhuluma ngalo luqalisile le-voters registration abantu besazi ukuthi uhlelo lunjalo sebemelele likhulu kodwa-ke lokwanani kuzakwenziwa lathi nawamaphathi ngamaphathi lawa sekhankari sesele abantu babo nathi sesikulungisile khona ukuthi sihlale sikhuthaza abantu bethu labo bahambe bekhangela amabizo abo ukuthi bayayirejista i-voters i-exercise yakhona ntiyabe hamba ndawonye lokuthi bekhangela ukuthi amabizo abo akhona nabana njalo njani yonke into enjenganaleyo kusenzakala konke lokuyana so ngezinye indlela njalo i-zeki ya-communicator sibili lama-ofisi ethu e-party i-information yena le engiyitholileyo namhla ukuthi namhlanje sethule mhlangano nje owethu nje ama-briefing esiba lawo aya e-campaign ama-teams ethu ke yiwa lesilakho nje okwanamhlanje.